sikalatho walabalondaba
lalatho lalabalomphasi yamba yakhiwalatho
lalabalomphasi
yakhiwalatho
lalabalomphasi yamba yakhiwalatho
lalabalomphasi
yakhi